Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 24 kuLwezi 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa usexwayise umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi engazenzela isantando ngoba ebona ingane uhulumende wakhe ubuthakathaka. Amalunga e-MDC athi asaxwayisana lamagqwetha ngodaba lokuhlukuluzwa kwawo ePhalamende ngamapholisa njalo ayagcizelela ukuthi abesifazane abaphathwa ngokungalanhlonipho.
Omama ukwenze ukuthi sihlabe umkhosi ikwemvula izigofu bezama ukuthi bafidonsele phandle so ngesikhathi soneso umunye bebuya abamba umlenze omunye abamba isinqe omunye amduze ngezigoko ugcina sisala singqono phambi komphakathi.
Imidlalo yeCastle Lake Premier Soccer League ifike komlindo yagcina namhla kumidlalo eyithoba minwempili edlalelwe enkundleni ezijiyeneyo zelizwe.
Ngithanda ukuthayela ihlombe imuli yethengwe yonke ngoba lokhu kwenzakale ngemva kokusebenzelana ndawonye akusiyo umsebenzi kaTaura eMangwiro kuphela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usexwayise umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi engazenzela isantando ngoba ibona ingane uhulumende wakhe ubuthakathaka. UMnumzana Mnangagwa ubekhuluma emhlanganweni webandla lakhe leZANU-PF eMrombeti Growth Point eZwimba eMashonaland West lapho abonge abantu ngokumvotela ukuthi abe ngumongameli ngokhetho oluqhutshwe ku-20 kuNtulikazi. Umongameli Mnangagwa uthe amalunga MDC awaziphathe ngemfanele ngoba esutha njengoba uhlelo lukahulumende olwe-Command Agriculture lusebenza kuhle elizweni. Uncome umuyi owayekhokhela ibandla le-MDC uMnumzana Morgan Tsvangirai sithi wayelesithunzi. Uphinde wakhuluma okunye okunenginengi okugoqela ukuthi uhulumende wenza yonke imizamo yokuvuselela umnotho welizwe.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Inhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny, EZDD, sikhuthaze umongameli Emmerson Mnangagwa lenkokheli yakhe kubandla leZANU-PF ukuthi belandele isibonelo salo owaye ekhokhela abasakhulayo kuleli bandla uMnumzana Jim Khunaka bavume amaphutha abawenza kumalunga amanye amabandla ezombusazwe ukwenzela ukuqeda ukufuthelana elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso le yethulela inkuthazo emhlanganweni lentatheli zindaba emahofisini abo eHarare okwethula umbono wabo phezu kokwavezwa nguMnumzana Khunaka lapho esipha ubufakazi phambi kwekhomishini eqhuba umsebenzi wokudingisisa iqiniso phezu kwalokho okwenzakala mhla ka-1 Ncwabakazi edolobheni leHarare okubikwa wadutshulwa kwalimala abanye. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny uBishop Anselmo Magaya uthi liyancomeka inyathelo elathathwa nguMnumzana Khunaka ngoba akukaze kube khona owebandla leZANU-PF oqunga isibindi ukuchaya egcekeni imisebenzi yaleli bandla esexotshiwe. Kungalesi sizathoke sithi kumele umongameli Mnangagwa laye alandele umzekeliso kaMnumzana Khunaka.
I believe very strongly that he is the architect, the designer of what has been happening in our country.
Nguye umnini wayo yonke into ebisenzakala elizweni. Kungakho uZulu angeke emukela umuntu onjalo ngoba esesesikhundleni esiphezulu engazange avume izono zakhe. Ngithi mina akasilungelanga leso sikhundla akiso ngaphandle kokuba avume izono zakhe. Ngumuntu olamanga, olobuqili, olobululu wenyoka ngaphansi kolimi lwakhe lomuntu.
UBishop Magaya uphinde wakhuthaza uMnumzana Khunaka ukuthi aphenduke emisebenzini le emibi athi ubeyenza azinikele enkosini uJesu Kristu. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Kuphe, uMnumzana Khalipani Phugeni Uthi ibandla lakhe liyawuncoma umsebenzi osuqhutshwe yikomishini le.
Kodwa ikomishini le layo siyibamba ikondemu ekuthini kunabantu abavela kule ikomishini. Bethu sebekhulumile kule ikomishini dukuduku sebelandwe ebusuku njengale nduna le eMatsavuth. Sebelandwe ebusuku ngama-CIO sebehlukunyezwa ebusuku ngama-CIO. Nangu lalowo bhuti lokho obulawayo. Usehlukunyezwa wabotshwa phambi kwayo iLokhuzeni ikhomishini le bekhona labo Lokhuzeni oThabani Mpofu abayiba babe ngamalidi Lokhuzeni advocates aleyo khomishini. Konke lokho asikuboni kukuhle ngoba akwenzi ukuthi abantu bahambe ngokuzimisela kule khomishini. Uzohamba njani ngokuzimisela ukhomishini okwazi ukuthi uma uqeda lapho uzobotshwa kungayenzakali lutho.
Inhlanganiso yeZDD ikhuthaza abanye babo abezokholo lwesiKristu ukuba bakhuze inkokheli lapho ephazamisa khona kungelakwesaba njengalokho okumunyethwe ngumbhalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gamba.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Abafundisi bathi kuqakathekile ukuthi bakhokhele inhlelo zokukhomisana umlotha ukuze ilizwe libe lokuthula. Lokhu bakukhulume ngemva kokuzwa abufakazi bobunzima obehlela abantu ngesikhathi sombhoqazo weground ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. Intathe izindaba yethu bathabile Mesuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UReverend Ray Motsi oweNational Transitional Justice Working Group uthi ibandla lilomlando wokungenela endabeni ezinje ngoba yikho okuchiwa liBhayibheli.
Izinto ze justice lokhu polisa amanxeba akudala umsebenzi wamabandla lamaKristu ngoba lapho kulomuntu ogulayo ofelwayo umuntu nga sehlukuluziwe abantu bechurch bayagijima besiyomkhalela lokumduduza. So kufana nalokhu esikwenzayo, yiyo indlela lesizathu esiyenza ukuthi thina abechurch kumbe abantu bezokholo singene phakathi. Ngempela ngumlando webandla ngoba iBhayibheli lithi lona ivangeli eligcweleyo uvakatshela abasentolongweni lokukhulula ababotshiweyo isikhale labakhalayo, yiwo umlando webandla lo.
U-Apostle Petunia Chiriseri ongukhomishina weZimbabwe Human Rights Commission uthi kufanele abantu behlawulwe ngoba balahlekelwa kakhulu.
Kulokwesaba ndawo zonke, so ukulunga lokuthi lapho kuphambaniseke khona kulungisiswe emthethweni kuvele kuseBhayibhelini khona lokho. Njalo kungase kwama khonapho kuqhubekele phambili kube lami abathi ngesikhiwo ngama-reparation lawo, singathi i-repair work, ngoba phela lapho kuphambaniseke khonapho kuchitheke khona amanzi kumele akorotshwe. Kungaba yinto enhle khonapho ukuthi yena uhulumende njengoba sethathe amalungelo amehlo kangaka to take the first step, kungaba yinto enhle bangathatha futhi a further step, a second step.
Omunye wabafundisi uReverend Obed Shatai uveze ahlangana lakho ngemva kombhuqazo ngesikhathi ethunywe ukuyachumayela eMbembesi kodwa engalwazi ulimi lwesiNdebele.
Wasengibenza ke ngesandla wasengijengisa lapho kuya kwakhiwe khona i-church endala yakho yodaka wasesekhomba ke lapho kuya kulomnyango khona ukuthi uyabona la utata wami wabhujelelwa apho manje nawe uyabuya namhlanje lapha lokuthitha isitshona sakho.
UReverend Shatai uthi waqalisa ukufunda ulimi lwesiNdebele njalo lokhu kwamsiza ngoba abantu bagcina besenelisa ukuthi bekhulume laye ngalolu daba. Abafundisi bebekhuluma emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso yeCenter for Study of Violence and Reconciliation ibambane leNational Transitional Justice Working Group kanye lezinye izinhlanganiso ezizimeleyo njalo ubuhlanganise amalunga emakhomishini ebona ngokukhumisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission kanye leZimbabwe Human Rights Commission. Abafundisi loZulu abaphe ubufakazi bakhulume ngokubulawelwa izihlobo ukudlwengulwa kwabesifazane kanye lokuchisela izindlu lempahla zabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Harare siyalichayela ihlombe ngosekelo lwenu kungxoxo ebise Crown Plaza Hotel ngolwesithathu. Ngoba kuthiwe yile ingxoxo ithuba lisasekhona. iStudio 7 eye Voice of America imanyene labe Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane lokuthi kanti kungani uhulumende elokho engakasunguli umbuso wezabelo i-devolution, inhlelo zentuthuko esigabeni seMathebeleland South. Lezinye inhlupho elibhekane lazo kulumango. Nanti ithuba lokuhlangana lami uPraxedes Jeremiah owe Studio 7 ngomvulo mhlaka 26 Lwezi kusukisela ngo 10:30 ekuseni kusiya ngo 12:30 emini eApex Lodge eGwanda. Lingxoxo siyayisakaza enkundleni yokuxoxisana eye-Facebook emakhasini ethu awe VOA Shona, VOA Ndebele le-VOA Studio 7. Lingakhuthwa ileli thuba lokuphatheka kulolu hlelo kulingxoxo.
Inengi livotile kukhetho lokudinga ozamela iMuthoko North edalele eParliamente kanye lo councilor ka ward 16 eChigutu Rural District Council. Isihlalo seMuthoko North sona sachiwa isiphathamandla sebandla lezanu PF unkosikazi Mabel Chinomona. Njalo inhlanganiso ezimeleyo ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Support Network iZESNI ithi iyahlolisisa ukuthi ukhetho lolu luqhutshwa njani. Okwamanje sesilichiya ezandleni zika Chris Gande we Studio 7 esethulela uhlelo liphoma lendaba lichone lendaba.
Linga lichona njani zulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami ngu Chris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Arnold Ndabuka, isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo, ngabe ngiyanda.
Yeah, hayi, siphilile siyathemba labalaleli baphilile. Ungasitshela mnumzane ukuthi ubona njani inyathelo elithethwe nguhulumende weSouth Africa ukubana abasoze bephiwe ama birth certificate, incwadi zokuzalwa abantwana ababe bezalelwa khona ngapho abazali bengabavela kwamanye amazwe. Ukubona njani?
Hey, lona inyathelo angazi mhlambe uhulumende uyabe libheke yena ngeyindlela, kodwa umzali mangabe umtholele khona la cishe uyinzalo yakulelo lizwe umtholelekile ngithi.
Ye, kodwa ke wena ngokuzwa kwakho kumbe la ngokubona kwakho bakhona yini osuke wezwa bekhala ngodubo lokubana abantwana bazalelwe lapha amaphepha angani ayehlupha?
Baningi kakhulu abakhala ngakho sibe okuyinkinga kwakhona, onga ukuthi umntwana manje ngabe engenayo incwadi yokuzalwa noma ngabe ubani ongenayo incwadi yokuzalwa uphila kulo mhlaba limbanga uyabo umuntu ongaziwa ngithi, noma ngabe kuvela inkinga awazi ukuthi mhlambi ungubani wena waziwa ngithi. So ukusilakala kwencwadi yokuzalwa emntaneni yabe kuyinkinga enkulu kakhulu, noma ngabe mhlambi urejista into ezithile iyadingakala incwadi yokuzalwa yomuntu vele. So kuyabe kulimaza kakhulu nawe njengomzali, even nawe umntwana kuyabe kumlimaza mpela kakhulu.
Sike saxoxa labanye abathi kuzagcina kusenza ukuthi inengi lalabo ababe bevela phandle kwamazwe begcine sebechada abantu abaseSouth Africa kuyindlela nje yokuthi amaphepha alunge. Ukubona kungayenzakala yini lo?
Kuyenzakala khona ngoba vele kukhona vele asebekwenzile khona lokho ukuthi uzame ukuthi mhlawumbe ulungise impilo yabantwana, okanye nami ngigcine ngithole mhlawumbe i-citizenship ngoba sengishade umuntu wakulelo lizwe ngithi. yenze kampela into ezifana nazo nalezo ngoba uyabe kuyaso kulicebo ukuthi nawe uthole lezo zinto ozidingayo ngempilweni.
Ya manje nxa sikhangela olunye udaba olufanayo lwamaphepha lawo amapermit, sizwa kuthiwa bakhona sebephiwe asebayatholile amapermit. Ubona kuludaba olulokuthi luzaqhubeka lokho lukhulunywa ngalo yini lwamapermit lolu, kumbe sesifikile isikhathi sokubana abantu babuyele ekhaya?
Lona ngendlela abavuselela ngakhona ithemba sisasenalo ukuthi kuzaqhubeka mpela bevuselelwa, ngaphandle mhlawumbe kungaba nama-sanctions futhi ukuthi mhlawumbe sokuvalelwa ama-channel thina singabantu ukuthi sibhacekise lapho esibhacekise khona. Kodwa ithemba lona sikakalilahle ngoba njengamanje sesiwatholile ngokuvuselela khona lokho kade sekuphelile. Siyathola ngokuningi, sisasenalo ithemba ukuthi mhlawumbe noma kuphela lesikhathi abasinikeza sona manje lesi esilandelayo laso bazasivulela ithuba ukuthi basivuselele futhi sibe nawo amaphepha okuthi alungeleyo ukuthi sihlale khona la.
Khona kunzima okunganani ukuphila eSouth Africa ungela maphepha akuvumelayo. Siyasibone baningi abacapha umngcele bengelawo maphepha. Kunzima okunganani?
Yabona ke leyo inkinga enkulu kakhulu. Kunzima ngoba silana ngokuzodinga mhlawumbe amadlela amhlaza uthi mhlawumbe noma ungabe uthole umsebenzi wokuqala angeke uwuthole vele ungenawo amaphepha. Uma uthi waba nenhlanhla liye wathola lowo msebenzi ungenawo amaphepha, ngilindanga leholo leli olinikezwayo uzonikeza iholo elincane, kuthathwa i-advantage yokuthi awunawo vele amaphepha alungileyo ukuthi ube khona la. Ngilindaka usebenze ugcine ungagolanga akwazi ukuyaripota ukuthi wena usebenzile wasebenzela ihara ngoba ungavumelekanga vele ukuthi ube khona lapho okokuqala. So kuba yinkinga enkulu kakhulu vele ukuphila ungenawo nawo maphepha kule ndawo, uyabona. Inkinga kakhulu esibhekana nayo ngoba vele siyasilande yona umsebenzi, kuyabanzima ukuthi uthole vele ungenawo maphepha. Ukuthi ungawuthola lilanga usebenzi ungaholi ngoba vele awunawo maphepha. Ukuthi ungaholi uhola imali encane kakhulu engalungelayo lowo msebenzi usukuwenzile. So yabe kuyi-challenge enye enkulu kakhulu. Sithatha noma yini konke abakunikileyo ukuthi lawo uzame ukubeka isinto etafuleni.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Okay, hayi, ngiyabonga ithuba lokuphinde khona emsakazweni. Ngibonga nabalaleli lapha emakhaya. Singilele laphana ekhaya kwethina la ngizalwa khona eToronto. Abanawani noma abanje laphana ekhaya bonke abangaziyo, ngiyabingelela, ngiyabonga kakhulu.
Hayi, lathi sibonge. Lo ke bekungumnumzana Arnold Ndabuka ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana besixoxalo nkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla le-MDC njalo elilunga ledale lephalamende. Sixoxa ngengxabangxoza eqhamuke kuleli dale. Siyakwamukela kuhle.
Kesathi babhaza namaphoza zengingi okusikhubile kakhulu ikakhulu omama ukuthi uma umama ungumuntu wesifazana ipolisa eliyindoda lifike likubambe imilenze, izigqoko esizigqokayo bezikhwela zifike esinqeni, okuthi kuvele bebesembula ngokuthi isale ukuthi sihloniphe umnanga. Kathi umnanga kazimhloniphi ngoba njengelabandla ye-MDC sithi kanqobanga kukhethwa. Laba abadojiweyo ngodlakela bekhitshwa ephalamende bebefakwa emgodeni kule migodo nje egcweleyo ephalamende kombana. Bathi befika emgodeni bebehlangana nama-CIO abagqoka amasuti lamaglazi amnyama, bebebatshaya ungazani babhula umuntu. Umama ukore bebesithi nxa bedlula bebenyathela phezu kwakhe. So sanelisa ukuthi siphume laye, sasesicela ukuthi basibizele i-ambulensi. Sahlala ihola lilodwa akuna-ambulensi ebuyeyo, sagcina sifonela ehofisini yebandla lethu ukuthi basibizele i-ambulensi. I-ambulensi ithe isibuya kwathiwa kayivunyelwa ukuthi ime egedini lephalamende, kumele iyemela about 200 meters. Sathi yebo sikubonile, sakithi nomama bakithima bathathi stretch savuyi stretch sonke sinje kasikwazi ukuthi stretch asebenza njani ukuthi usehlisa njani but igcine zamile ukuthi simthwale simfake stretch nomama ukore sihambelaye elokuza esibedlela but udubo lube khona ngolokuthi ngemva kokuhlukuluza nikwenzulo yeparlamenti njengomuntu ovele obulaya isifuba engatshaywa yitiyegasi ngitshaya yizanu ngetiyegasi angikapholi so bese ngisehluleka ukuphefumula ngizama ukuthi ngincedise futhi lowo munye wami kade sengimele so nje ngilokhu engizama ukumdonsa hhayi isifuba sahle savala ngase ngahluleka ukuphefumula bengiqaleke khona sase sihambe esibhedlela hhayi basibamba amambo odokotela but sesabile ukuthi silale esibhedlela ngoba sokusenzakala kuleli lishwe asisakwazi ukuthi ukutshoni sokusesabisa ukuthi ulale esibhedlela ngoba kuyenza kathi bakunandi ulele khona bafike bakuqedise so sicela ukuthi baselaphe nje siyegulela phambili sikhulume namagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ngoba kalukho emthethweni njalo kalukho esisekelweni sombuso ukuthi amapholisa angene ephalamende
kungani kuqotshwe omama
besiqotshwa sonke obaba labomama kodwa abakade behlezi eduzane kade bengabomama abantu behlezi ebhentshini elaphambili bona ubhitshi baya bambambile bamdabuleli ibhatshi bamdabuleli ihembe wabanjwa ngamapholisa alitshumi befuna ukumjikela phandle u-honorable Chidakwa laye bamiza njalo futhi u-honorable Mtseyami uthe sebemjikele phandle wathi uthi uyaphuma wahlangana nalaba bamaglazi abamnyama bamtshaya baphosa bambulala u-honorable Murayi onguye ngu-provincial chair weHarare laye bamtshaya baphosa bambulala esetshaya ngama-CIO lawo so omama ukwenze ukuthi sihlabe umkhosi yikwembula izigqoko bezama ukuthi basidonsele phandle omama besala ukuphuma so ngesikhathi soneso umunye bebuya abamba umlenze umunye abamba isinqe umunye amdonse ngezigqoko ugcina sesala sinqono phambi komphakathi so inkosi ithi uqakathekile udaba lolumele lulungiswe ukwenzela ukuthi omama bengaze besaba ukuthi babuye ephalamenti kuzomela amalungelo komama
laphana okwembulweni isiqhoko bekuyingozi nje kumbe bebesenza ngabo
thina njengebandla iMDC izani singeke sayalela ngoba indlela okuyenzakala ngakho kuthi dide ingqondo ukuthi asitshelwa ngokuthi uyabuya thina besingakwazi ukuthi uyabuya sandise ukuthi sithole ingwalo kuma-PGMO wethu sisaziswa ukuthi umnanga kuzabe ngesikhathi esinje kumele senze so azange sibe kwazi thina simbone esetshayo uMasivelela so ukwembula kwethu athi ngiyomnye indlela ukuthi bazame ukusiyanyisa njengoba vele kabasihloniphi njengabomama abamele omama beMDC ngokuthi isikhathi sonke lapho sisukuma khona uma sifuna ukuthi sixoxe ngakulodaba olusegudwini siyathethiswa ukuthi singamahule sithethiswe ukuthi silala la lenkokheli zethu sithethiswe ukuthi kungena kwethu njengabameli bephalamende sasalala lenkokheli okungasilo qiniso mhlambe enye ubuhlungu ngoba kasilalanga lenkokheli zethu sangena kuZulu sakhankasa uZulu wasivotela
labana ke amanye amalunga ebandla leno othi batshaywe kakhulu labo abalalanga esibhedlela baphumile sebenjani kathesi
hayi sonke kasilalanga esibhedlela ukubuhlungu nje imizimba ngoba uyakwazi ukuthi nxa umuntu uyaze ngani uyakubonda uyakudonsa wena ngapho udonselanga nele abanye omunye udonsela ngalo umzimba uba buhlungu so kwakhathesi ukukhona umzimba njalo futhi inkinga ekhona ukuthi ningalokhu engatshaywa yitiyegasi kanye sanelisi ukuhlala lapho kule tiyegasi njalo ngibona ngazani izani iyakwazi khonoku ngoba kulezi nsuku asebekwenza ukuthi ndibesinomhlangano nesa executive nesa council sithe lokhu sihleze emhlanganweni ezantsi zohlaka umkhosi phandle so abakwenzayo basuka nabantu kweminye imigwaqo babeluse ukuthi babuye ema-ofisini yethu bese betshaya ke itiyegasi ingavele itshaye mna kangisaphefumula so kuzokwamele ngibaleke ofisini yami ngisenzele ukuthi isifuba singavali
leyo beyingxoxolo nkosazana Thabita Khumalo umgcinisihlalo webandla le-MDC njalo elilunga ledale lephalamente asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC amalunga edale lephalamende akhangelelwe ukucubungula uluhlu lwendleko zikahulumende olwe-budget esanda ukwethulwa ngomvulo andubana abantu makhaza kanye lengatsha zikahulumende ziqhube uhlelo olufanayo umeli webhinga south edale lephalamende umnumzana Joel Gabuza ongumgcinisihlalo wekomiti ebona ngamandla amagetsi ye-energy and power portfolio committee kuleli dale uthi abaholi bamakomiti yaleli dale sebeqhubile owabo umhlangano wokuthola ulwazi ngale budget.
No injongo ibingeyokufundisa ama chairpersons ukuthi i-budget icubungulwa njani. Nga uminisa ukuyifaka lapha i-budget ufanele kube lawa bantu phela abazakhangelisisa ukuthi kuyini okukhona okungasinceda nje ku-budget. Ngokwesinye isikhathi siyabe siphonga ukukhangela ama-figures singaboni ukuthi kuyini sibili okungasinceda kumbe okungalunganga okungaqondanga phakathi kwe-budget yangkhona. Na besingadecide lutho kodwa besibonisana ukuthi hayi madoda nxa siza-analyze i-budget sizabe senza ngendlela enje enje enje. So esiphume ngakho ukuthi wonke ama-chairpersons sebe lolwazi lokuthi ngabe analyze i-budget bebonisana lo-minister labo bayabe le-information njalo layo uminister uyakhwanisa ukuzwisisana labo ngoba bayabe sebelwe ingqondo ezifananayo bayabe sekusemfuding ane.
Selisuka lapha kuyini osokuyayenziwa?
Ya esizakwenza ngemande ama-MPs wonke azahlangana labo befundise ukuthi ngasikhangela i-budget kuyini esikukhangelisa then sesizabiza ama-ministries ama-line ministries esisebenza la ukuthi labo esinike ukuthi njengoba-ke imali inikiwe isikhathi esiningi ayikwananga kuyini elizakwenza elizafaka phambili elizaku-prioritize ukuthi hhayi njengoba imali ingakhwani sesizakwenza lokhu lalokhu lalokhu. So seziza kuzwa-ke bona ama-ministries sesisebenza-ke labo ukuthi alright ama-programs eliyashiya iwaphi elizowafaka elihlini lama-programs yenu for the next 12 months iwaphi sesisebenza nje si-evaluate wona labo. Sizabuyela futhi and i-ministries zizafaka zikhuluma imibono yazo abantu sebezafaka imibono yabo sesibuyela kwawo sesiyadibhethe ukuthi hhayi ministry banikile imali o-energy ministry la kodwa bakhala ngaloku ngaloku ingayekela uba ingezelela la kuzaba then sesifaka nje la imizwa yabantu ukuthi hhayi abantu bona ngokubona kwawo indlela elincitshe ngayo imali i-ministry ethize kuzaba affecta ngale ndlela. So kuyabe sokulabantu phakathi sikhangela imibono kaministry sibone yabantu sesibarepresenta nje phakathi kudaya lapha sesidibate
ilakho ukuguqula
ye anti kuthiwa ngama-estimates layo uministry nxa ikhuluma yabe sithi ayipropose nxa iproposa singamalela singamvumela. So iseseyibhila ayikabi yi-act of expenditure.
Lo mnumzana Joel Gabuza umeli webhinga eSouth edale lephalamende njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngamandla amagetsi kuleli dale. Ukusenjalo umidlalo yeCastlelake Premier Soccer League ifike komlindi uyagcina namuhla. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu elihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo yelengezi Platinum Stars libe ngujikelo bhanqa 0-0 leqembu leBlack Rhinos okwempumela yetsho ukuba liphutshe elitshiywe ngemiklomelo elitshumi lambili liqembu eliphakamise isicoco salo nyaka ele-FC Platinum. Iqembu lengezi lile miklomelo ngamathumi ayisithupha lesithupha kuthi ele-FC Platinum lona eliphutshe imidlalo yalo phakathi kweviki lile miklomelo engamathumi ayisikhombisa lathoba mnembili. Endaweni yesithathu kule qembu lechickenini lona elibe ngujikelo bhanqa 1-1 leli triangle eluveve njalo lile miklomelo ngamachumi amahlanu lesikhombisa ukuthi le triangle liphutshe lisendaweni yesine lile miklomelo ngamachumi amahlanu lesithupha. Umqeqeshi weqembu le-triangle uTaurai Mangwiro utshele intatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo ukuba iqembu lakhe lidlale kuhle lo nyaka njengoba liphinde laphakamisa le nkezo yeChibuku Super Cup.
Kube lo mehluko omkhulu ekudlaleni kwethu kwalo nyaka nxa ukuqathanisa lokwanyakenye lapho esiphuthe imidlalo yeligi sisendaweni yethuba munye munye. Saphinda saphuma kusigaba sokuqala kunkezo yeChibuku. Ngithanda ukuthayela ihlombe imuli yetriangle yonke ngoba lokhu kwenzakale ngemva kokusebenzelana ndawonye. Akusiyo msebenzi kaTaurai Mangwiro kuphela.
Kweminye imidlalo edlale namhla iqembu leyadali bengijikile obhanqa 1-1 leHarare City iqembu leCapes United lechapunga bengijikile obhanqa 0-0 kwaba lempumelelo efanayo njalo phakathi kweqembu leZPC Kariba kanye leBulawayo Chiefs lawo aChina azabhekana kungela qembu eleni lisekulitshayela emambuleni. Iqembu leShabane Mine libhaqabulwe nge-4 kanyanga leHerentals kuthi eleMtare City Rovers linqotshwe nge-2 kanyanga leBulawayo City ikanti iqembu leNitrude livalelise isigaba se-PSL ngokwenza izimanga lapho litshayele Dynamos nge-3 kanyanga. Iqembu leNitrude ngelinye lamaqembu agunyulwe kusigaba saphezulu ngemva kokuphutha imidlalo yalonyaka esendaweni yezine ezisemsileni wengalane njalo amanye akhona ngabalisayo leShabane Mine, iMtare City Rovers kanye leBulawayo City. ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.